intengo yokudla lempahla ezitolo isiqhonga ngesiqubu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuvalwa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambozo wokwethulwa kwembiko, unkosikazi Monica Mthwangwa, utshele intatheli zindaba ngempelasonto ukuthi intengo ezitolo ikhwezwa ngenjongo yokugenqula uhulumende. Ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kutjera uthi imbangela zokukhwela kwentengo ziningi kakhulu.
Ukukhwela kwentengo lapha elizwe kule mbangela ezithize. Owaqala ngibona njengani ukukhwezwa kwama-salaries ama-civil servants kuba ngeyokuthi abathengisa bakhweze intengo yezinto. Siyakwazi ukuthi kuvame ukwenzakala lokho ukuthi nxa abantu sebethola ama-bonus abo kumbe uhulumende anounsa intengo ukukhwela kwama-salaries, siyakwazi ukuthi le ntengo iyakhwela. Udlakela lwase-South Africa lungaba lubange ukuthi ama-raw materials lokunye esikusebenzisayo lapha elizweni kungangeni ngesikhathi, intengo zingaba zikhwele ngendlela leyo. Kodwa okuneke ukuthi i-50 bond eyabuyayo isiba ngokuthi ama-10 bond lawana abantu bame ukuwasebenzisa ngoba babe sithi bona kasasebenzi. So ngibona nje nani lokho lakho ubange ukuthi intengo ikhwele lapha elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU uMnumzana Ambrose Sibindi uthi intengo yempahla iqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo.
Siyananzelela ukuthi phose iviki le epheleleyo kungena kuyena le iviki. Siyananzelela ukuthi intengo zempahla zikhanya ziqansile. Abantu bakhanya badonsa nzima. Ngathi intengo iyaqansa iyaphezulu yempahla zokudla lezinye impahla eziqakathekile kuleyo ukubana umuntu aphile kungcono. Kodwa ngapi ezeholo labantu zizimele ndawonye. Isizathu esingabe sisidalele ukwenza lezi mpahla ziqanse zingaba zimbili kumbe zibe zintathu. Kodwa kumqoka okusukunanzela ukuthi kuloke kulethele imali entsha i-$50 note kukhanya kuhle kwenza impahla yaqansa yaphezulu. Abafunda ngeze economics baza kutshela ukuthi imali ingaze ibe ningi ebhoda ebantwini sokusenza ukuthi impahla intengo yempahla iqanse ngesizathu sokuthi imali yabe isisiba ningi kakhulu isiqothana lempahla engathi zintuthwane. So engxenye ngaleso sizathu kungaba ngesinye isizathu sokuthi i-$50 note liyana omunye umuntu laye ubusinessman uyabe vele lobugovu bakhe uyabe sefunda impahla zakhe kube yiyo ekhiphile kube khona phana kwenze nxa ufika ukuthi umnike i-$50 kungabi lohlupho lwama-change kungenzakala lokho. Okwesibili lokho okwenzakala e-South Africa, sananzetha e-South Africa kube lobudlwangudlwangu lodlakela le-looting le ethethe indawo khona ngale izitolo zavalwa amakhampani amanye angasebenzi. Kungananzelela thina lapha eZimbabwe ikakhulu indlela ebesiphila ngayo, besiphila kakhulu sincediswa ngabafowethu abase-South Africa ngale labodadewethu okuyibo akade bethenga impahla ngale zibuya ngapha. Kodwa ungananzelela sokusenzakala ukuthi impahla ezingena zivele e-South Africa zilalapha ezimbitshana njalo ezangale futhi engathi zichiphile. So njengoba zingasangeni sokusenza ukuthi wonke umuntu olemali ongelamali afise ukuthenga impahla zakhonapha elizweni lakithe eZimbabwe. Ngokunjalo-ke osomabhizinisi bayathatha intshunkuthi yokuthi nxa kunjalo sebebona ukuthi hhayi akusela abantu abangagizimela khona sebekhweza futhi intengo yempahla zabe sazi ukuthi uyafuna awufuna uzathenga. Bhetha besizwe njengoba izulu linile impuphu isiningi. So lokho kuyasitshengisa ukuthi izinto ziyaqasa ziya phezulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungaba kubangela ukukhwela kwentengo ludlakela olwenzakala kwele South Africa.
Kulamahungahunga okuthi intengo sezikhanya zikhwela lokuxonga. Nxa ngithayele intengo ezikhwela yingani sithi ngikhangele isinkwa. Ngibona isinkwa silokhe sithengwa nje yedola elilodwa elangaphandle i-US dollar. Kodwa ke kunjalo nje inkinga ukuxabana okwakukhona lokubhidlizwa kwamavinkili e-South Africa kule viki amaviki amabili edluleyo kungenza ukuthi izinto zicongwe intengo yazo ngoba phela siyazi ukuthi amavinkili amakhulu o-Shoprite o-Pick n Pay bathenga izinto zabo e-South Africa eziningi zakhona. Ye ungase ungene kuma-supermarket edithina kulezinto eziningi ezimbalwa esezilungiswa lapha. Yikho phela i-Reserve Bank yayebuza yona isithi nxa abanikazi bemavinkili amakhulu benikezwa imali yangaphandle ngomsika owamabhenki kungathi izinto zikhwela. Uyabona ukuthi osobhizinisi beZimbabwe bavele bajayele khona ukuthi kungavele kube lokungumoyana okuthize izinto ziyakhwela. Wafakwa ama-bond note amatsha ama-$50 sizwa kuthiwa khona izisebenzi zikahulumende ziyengezelwa imali eyomholo. Lokho lokho kungenza ukuthi intengo zikhwele.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngempela sonto ukuthi kuyamangalisa ukuzwa kuthiwa intengo iyakhwela, bona osomabhizimusi sebethola imali yangaphandle kwelizwe emkambo wemali lapho elesilinganiso esinganeno. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.